Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi leli langa ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugu rawundi.
Asilithakazeleli thina leli langa asiselebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni.
Kodwa abebandla lezanu PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Osokhona ukuphila ukuthi abantu bakithinga phambili emathebeleni ukuthi basondele kuhulumeni, basondele basebenzele uhulumeni bekwazi ukuthi kuphendule wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC sithi ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu, wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lelezanu PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi emathebeleland le-Midlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla lezaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye, u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugu rawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Caprell Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho egugu rawundi emathebelele le-Midlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, kubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugu rawundi. Igugu rawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona ngasikhangele nje phakathi wethu ukuthi kula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nanhlala ngitsho nje minyaka le minyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane. Ngasiza khuluma ngeunity epheleleyo kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhangela ngenye indlela abanye labo abangabandleni bekukhangela ngenye indlela thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe asilithakazeleli thina leli langa kasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu bemidlands le mathebeleleni lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwa bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho bela amandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangele abantu eZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezana uPF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Inyanga ithathe kakhulu ukudlula wonke amanye amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilakhe sabona kuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo i-PF zaphi nezamu-PF. Injongo kuyukubana abantwana bezimbabwe babambane baphile behlazi ukuthi ilizwe leli ngelabo basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano kithi thina esikuyisifazi ukubona kwafezelwa kakhulu ngoba silandelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumente abantu bomkhweni wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumente ngezikhundla abakhwalifaya ukuthi babe kuzo sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthanda njalo bekwazi le nhloso yokuthi kungabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebeleni ukuthi basondele kuhulumente basebenzelele uhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo njalo ukuthi ilizwe izithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthuke indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikusho yilekani isibanga thineso ukuthi ukuze sikhululeke lathi ngibona la sisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini sikhona emamayini lo uhulumente okhona akakhethi uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthola amamayini akho uthole indawo zokulima ukhululeke nje uselizwe lakho kwafezeka konke lokhu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Ibandla le-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe estokisini engathoniswa ngacala lokuthotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngitsho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo Seseseko, Mabutho Seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship. Abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu wayekhala, ekhalela umuntu owabulawa. Ayo into ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho esihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process ngalokho mahlabezulu sithi ubuhlungu siswele ukuthi singenzani isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khona ukuhlana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith silabo babonkomo labo ndabaningi isithole labo Chikerema abahlala egona kuzingwa baziceda ama-10 to 16 years akusela mehluko mahlabezulu siza kuma sibone thina sihamba labantu thina asithandi dlame thina singabanqobi konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili ngiyabonga
lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo owebukalanga Roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJapi Bango Dube yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshisa ngechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe izefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale machi ibukalanga machi babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababe lothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esiziqhaja ngalo kakhulu njalo esithandayo ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siqhuquzele ngitsho lasemabhoda ebhoda lana esePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siqhuquzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto kodwa ke lokho yinto nje eqondalela abantu bonke isizwe sonke noma basekulilima noma basemangwe noma
Zuma, ngisho labanye abaseBotswana, ngisho labanye abakobulawayo, labanye abasecholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobuKalanga, batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo, kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusuba lulimi ukuthi mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selatshabalalwayo, kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Labantu banike abantwana amabizo ebuKalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokhela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Hello ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ongomunye wabaqoqa umcimbi webuKalanga Road Show uzaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Ongamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US $60 million ekusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumamtshentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela uStudio 7, siyabingelela uStudio 7, banjani abantu? Okhuluma ngoSibana waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona nxa bephanana ama 500,000 ngomuntu oyi-1, shuwa ama-ministers wona ephanana ama 500,000 ngaphandle kwebhenki, and kwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nathi siyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama 200%. Kungihlala kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebebalekela. Okunye osukukhanyayo futhi ukuthi kanti nxa kuthathama by elections uyathola ukuthi bona bayatsha abantu, especially Zanu. Abantu badubekile ngezanu bakithiwe lapha eZimbabwe, sihluphekile ngaleli phathi le, sihluphekile kunzima. Abantu bayatshaywa kuze sibuhlungu. Okunye futhi i-NDC la i-TCCN la kuyofuza ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani, ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi wenza kanjani, ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures, bafaka njani umuntu lo sengu-MP futhi phela kube ama-primary elections abantu bekhethwe bebonakala kuhlongoba, ngoba kusezo kwenza ngathi uliwe selection. I-selection asola ukuthi kuyeda le-nepotism, kuba le-nepotism there. Imithwakazi yesophosi la yiphathi, kodwa imithwakazi ngani yi-pressure group. I-right ibe yi-pressure group nokuthi nje ilungise ezinye izinto ematheriali, but i-right kuba yi-pressure group nokuthi kuba yiphathi, ngoba kuba yiphathi iyehlulelwa vele ukuthi i-democracy plus ayasupport. Siyacela ukuthi ngathiwa i-HPC iyalungisa ikhanye ukuthi kuba yiphathi enjani, ngoba so even ama-sponsors sozevuma ukuthi be-sponsor iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingazi nekhanda lalo ingazi njalo ikhanda lakho lalikhethwe ngubani, yabona. So ngeke ukuthi bakulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right. Hhayi, siyabonga ngokukhuluma ngoSibani, yabona.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Alibiyelela, ngicela lingisendele i-news ezekuseni ezantambama le-Livetalk angila radio yami yafa. Ngicela lingisendele, ngiyacela ngomusa ezesindebele.
Njani kwi-Studio 7? Siyabonga. Kati laba bantu abathi utshanisa kafuta ubulawelwa ingoma engenzanga lutho, yini into embi oyenzileyo? Kodwa nxa bona abe-TCCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa bulawe, bengasinda na, bengasinda na bona lo mthetho wabo? Kodwa-ke labo ababoshwe phela. awabotshwe mhlaba ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawa abetribusi ngingafile nje ngeke walibone la nabo laba ababulawa abathi akabulawa ababotshwe phe sibone kawula khuluma phela beboshwe khuluma phe beboshwe ngoba baphula umthetho akekho umuntu okumele abulawe angithi kunjalo ababotshwe phe sibone ababotshwe labo bantu abathi umuntu abulawe engenzanga lutho ababotshwe phe sibone
Nani ngibasakazi kwestudio 7 injani injani sibili hayi nasiyancencence lapha bengithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ubona ngani thani izanu PF singayikhipha imamaphathi emaningi kangaka mina ngombono wami le mbono ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors nakuma-MP then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibone ukuthi iphathi yakhona ile power yikho lapho engibona ukuthi singakwanisa ukukhipha izanu PF ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvuma ukuthi ngamaphathi afuna uzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-one PF singayikhipha kodwa singavotela amaphathi ethina la esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senza into eyi-one singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo yikuyini asibambaneni senza into eyi-one sikhipheleni izanu PF sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso zanu PF
basakazi bestudio 7 sanibanani angihlale phezu kwesidaba angingachithi isikhathi sibona abalandeli bezanu PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe sambona lwana ubaba ukuthi angumshayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kona asahlolisisa sibona abantu bechaya amatobo beshaya nasensiza kunemoto ezinemfanekiso yezanu PF ezibhalwe ukuthi zanu PF abakaze baboshwe labo bantu kodwa uJob Skhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela uDlamini bencitshwa le bail so into esiyifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu bezanu PF ngoba yibo abangongqondongqondo babotshwa nini labana abantu labo amapholisa babotshwa nini labo bantu ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Skhala esejele kuthiwa bagqugquzela uDlamini kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lokuthi uJob Skhala walenza babotshwa nini bona njalo mayizanu PF ngokuthi abantu bayayithanda waye kuza fanele uChamisa ebulawa ubulawelwane mawoto abantu bayayithanda ngoba ngicabanga ukuthi makho ukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo kuzayekwa kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo so makho ngokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela ubulawelwane ophikisana nabo lokho kusisenza kusicacele kithi sonke okuthi kusho ukuthi izanu PF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabanisa
Studio 7 linjani basakazi bethu linjani basakazi bethu hayi siyalithanda siyalithanda mpila siyabonga indawo elisifundela zona Chris Gandhi Tungameli Nkomo Gino Gumede Saidi hayi siyalibonga mpilo sithandekile mhlanga hayi sibiba binjani basakazi bethu uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la emthwakazi Republic Party asuswa eKana switch group sisiyakhona le Harare Central kanti kuhamba njani yiphi ijele njalo aseyijele sekuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi emara kathi izanu PF yenithi izaphinda ngani kodwa hayi isigwebo senu lani liyesiyeza linabomnankanga labochiwenga isigwebo senu loba lingasitholanga laba emhlabeni lizasithola khona lezulwini kunkulunkulu isigwebo senu sililindile ihawulisa abantu liphilisa abantu enzwini ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni ithemba amasosha lamapholisi kuzaliphelela khonokho kungasesibuza ngakhe umgabe laye wayesangeke umphela kathi ezikwamphela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawona mnankanga osembusweni wena kuza kuphelela khonokho siyakutshela
ekuseni enhle ma-studio 7 siyaphila ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe into zase-South Africa into zase-Phesheya kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi sizibona kuma-WhatsApp emasayidini kuyiso i-studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe kodwa into emqoka ukuthi sikhulumele ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina lawa amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani thina sibhizi sibheke ukuthi upresident waseSouth Africa uwine kanje upresident waphesheya uwine kanje ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 omuhle
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. UMongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamashumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phose amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okokathese. So okokathese angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika.
Alright, go. Enter bathroom, pension, and I mean you come through when your heart breaks.
change the outbreak. Now many bad things up on your mind then. Ask about who best. I want to flex my love.
Ingoma kaTizanyo ethiwa yona cough isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani besikhangele ezinye izinhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibanene njalo kusasa sikhathi sinye.